ngebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai kasihambi kumkhankaso welanga likazibuse, ngoba thina sithi abazibusayo lihlekanyana yalabantu bezanu asebehuqukize umnotho, bathatha abantwana baseZimbabwe babenza izisebenzi zabo zama-tuckshop. Namhlanje asilamankampani, izibhedlela zilamithi, izikola zilamabhuku, izikola zilamatitshala. Vele yingxabanqoza, ndikhuluma kunjenje eMzantsi Afrika abantu abethu sebebulewe, bayagwazwa, bakhitshwa amathumbu, babhotshozwa amakhanda ngokuthi babalekela ubukhokeli bezanu obuwalisa ukuthi babe ngabantu bayadinga imisebenzi ukuthi bagcine imoli zabo.
Abanye benu bezanu PF bathi lokhu akutshengisi ukuthi lina liyathanda ilizwe lenu, ngoba uzibuse akufanani lezombusazwe. Likwehlukanisa njani lokho?
Ilizwe lethu silithanda imihlolo, yikho namhlanje lokhu esisila kusukela ngo-1999 sizama ukuthi sikhiphe ubugqili bezanu PF indlela abiza ngayo abantu besiZimbabwe. So thina ilizwe salithanda, esingakuthandiyo yizani, esisibulalele impilo. Namhlanje sonke sesingabantu sesihamba sidengisa emigwaqweni, sidengisa amanzi, sidengisa amajuskazi, sidengisa ama-toothpick. Abantu abafundiwe baya ema-university bayapasa, namhlanje udengisa ama-toothpick emigwaqweni. Ungalithandi ilizwe elinjalo, likhokhela abantu abanjalo? Thina sithi ilizwe salithanda, esingakuthandiyo yizani. Izani ungayitshaye phansi, sesikhathele, sesidubekile, sidlingqo zomlomo. Uma ngoyulala eziko, amakhampani avalwa ekuseni emini ntambama. Thina sithi ukuzalo, hambanini sike sibumbe ilizwe lika abantwana basezimati basuke eGoli lapho ababulawa khona, babuye bazosebenzela ilizwe labo.
Kuyikuthi ibandla lakho lisembusweni, ubona ingani ngabe kungcono yini elizweni?
Kakhulu ayisho into yokubuza, ngoba sathi singena kuhulumende womanyano wenkazato satshengisela uZulu lancwadi nasaphiwa ama-ministries awe-social awe-economic ministries, but sadiliva. Kwasekulesinke esedola for two ezibhedlela, kwakusele mithi ezikolo, kwakusekunda amabhuku imisebenzi yayisivuleka. Bona sibhizi ngapha nasilungisa ilizwe, bona babhizi balungisa ukuthi bazantshontsha njani ukhetha. Sebatshengisa uZulu uyakwazi ukuthi njengebandla le-MDC siyakwazi ukuthi thi liguqukile leli lizwe, sikhombe ngabaphakathi.